Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uBlessing Zulu obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani Zulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-9 Gwegwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa asevume ukuba mpela babopha indodana kankosikazi Monica Mtswangwa lomkake uChris uNeville Sunungurai Mtswangwa phezu kodaba lokuthenga ethengisa imali emkambo wensitha. Inhlanganiso ye-ibheju likaZulu ihambisa udaba lokudilizwa kwelitshe lesikhumbuzo sababulawa ngesikhathi seGugurawundi eBhalakwe eselidilizwe kathathu.
Ilitshe leli ngelesine lidilizwa okumangala ngokwesithathu esikwenzileyo. Ekumangaleni kwethu kwesibili akukabi lomuntu owabanjwayo.
Inhlanganiso yeWorld Bank ithi intengo yokudla eZimbabwe ikhwele ngesilinganiso sokungamachumi amane lasithupha ekhulwini, i-46%. Isuka kusilinganiso sokungamachumi amathathu lasikhombisa ekhulwini, i-37%, kumaviki amabili adluleyo.
Into eqakathekileyo yikuthi ukudla kungasilele elizweni. Ukuze kungasilele ukudla elizweni, ezomnotho kumele zisebenze ngendlela efaneleyo. Kumele i-agriculture, amasimu ethu avune ngendlela efaneleyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa asevume ukuba mpela babopha indodana kamphathintambo wezendaba zabasifazana unkosikazi Monica Mtswangwa lomkakhe oyisikhulumeli sabalwa impi yenkululeko umnumzana Chris Mtswangwa uNeville Sunungurai Mtswangwa phezu kodaba lokuthenga ethengisa imali emkambo wensitha. Embikweni owethulwe ngamapholisa othi uMtswangwa oleminyaka yokuzalwa engu-44 ubotshwe ndawonye labanye bakhe u-Elias Majajini loSimbarashe Tichingana. Kulomlayezo kamakhalekhukhwini osebulenjini ozwakala njengelizwi likankosikazi Mtswangwa othi yena indodana yakhe kayilacala, njalo ukumbopha yikumhlukuluza nje kuphela kwezombusazwe. Imizamo yokukhuluma laye yehlule, kodwa amapholisa athi ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba kusasa.
The Voice of America, VOA.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBheju likaZulu isimangale emapholiseni emaphisa phezu kokudilizwa njalo kwelitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi. Leli litshe lidilizwe kunsukwana esisanda kwedlula. Akusiko kwakuqala ukuthi lidilizwe leli litshe. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ilitshe leli ngelesine lidilizwa ukumangala ngokwesithathu esikwenzileyo ekumangaleni kwethu kwesibili akukabi lomuntu owabanjwayo ngelesine ebhalakwe kodwa saphinda safaka amanye amabili enkabazwe esilobela lawo wadilizwa so singathi sokudilizwe amatshe angusikisi
amapolisa atheni ngalolu daba
amapolisa asibuzile ukubana sicabangela bani sabatshela ukubana sicabangela ama-CIO yiwo esicabanga ukuthi angabe edilizile leyo nto ngezizathu zokubana yibo isikhathi sonke odabelokhe bezama ukuyenqabela ukubana sakhe lelo litshe so bathe bona bazahambisa ukumangala kwethu ekhezi ngoba bayisaposti yekhezi then kwesizathola khona i-CR number
izakhamizi ke zona zithini njalo engaba ekhona na obonileyo ukuthi ngubani oyenze lokho
zimangile zidanile kodwa kakusazethusi kakusazethusi izakhamizi hayi kazimbonanga umuntu wadilizayo kodwa yizo ezasifonelayo zisitshela ukubana sokulomonakalo satshelwa izakhamizi ezikuyona lona umango
kuyini okungaba kusetshenzisiwe ekudilizeni ilitsheleli ngoba siyibone lihlakaziwe sokuyiziqephuqephu
eqinisweni kangikwazi ukuthi bangabe besebenziseni kodwa engikubonileyo yokuthi engxenye bangabe babophela emoteni bahudula ngoba ezinye insimbi ziqamukile zisele khona pha ngicabanga ukuthi kungabe basebenzisa imota ukuthi bekwatule leyaninto
Hello ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu obexoxa icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali eWorld Bank ithi eZimbabwe liqhubeka likhokhela emhlabeni jikelele kuluhlu lwamazwe alintengo yokudla ephezulu. Umbiko wethulwe iWorld Bank kuleviki uveza ukuba intengo yokudla eZimbabwe isikhwele ngesilinganiso sokungamachumi amane lasithupha ekhulwini i46%. Inani leli likhwele lisuka kusilinganiso sokungamachumi amathathu lasikhombisa ekhulwini i37% eyakhutshwa kumaviki amabili adluleyo. Kuluhlu lolu, iZimbabwe ilandelwa yi-Argentina elentengo yokudla ekhwela ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini i20%. Lokhu kuza kulandela umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ilizwe lidinga usizo lwamadola eMelika angamabhiliyoni amabili leyokudla njalo uhulumende ekhuphe umbiko kuyona le iviki esithi isivuno salonyaka sihle ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lasikhombisa ekhulwini i77% nxa kuqathaniswa lesanyaka enye. Ukuhlaziya lolu daba uTabo kaNcube weStudio 7 uxoxa lomnumzana efidlela Ncube ingcwethi yezenotho njalo ekhokhela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association.
Yebo siyakubona izinto ziyakhwela siyaphezulu ezidliwayo kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba kubanga indlala kubanga ubuhlungu ebantwini izikolo zivuliwe kunje abantwana bahamba bengadlanga abantu batshona bengadlanga ngenxa yokuthi ukudla kakusathengeki ukudla intengo yakho oyithola ikuleli zinga kuliviki elilandelayo isisukile sekwenye indawo kunyanga elandelayo akumanga nje ndawonye ukudla intengo yakho iyakhwela njalo nje ngakho ke iripotile World Bank liqiniswa kakhulu ukudla kuyadulela izweni kuyakhwela njalo nje kuso sonke isikhathi
kungaba kuyini okubangela ukuthi intengo le iqhubekele phambili iqansa njalo imali entsha eyamaziki ingaphathisa na kulolu du
lanxa ziziningi izinto ezibanga ukuthi intengo yokudla ikhwele endaweni ezihlukahlukeneyo emhlabeni okubalelwa khona ukuthi uthole ukuthi ukudla lapho okusuka khona kakusasuki ngendlela efaneleyo ngesizathu sempi kumbe inye inatural natural disaster. EZimbabwe intwe yiyo ebanga kakhulu ukuthi ukudla kukhwele, intengo yokudla ikhwele, ukuthi imali yeZimbabwe kayithengi ngendlela efaneleyo. Kanti ukudla kuyasilela ngokuba ezomnotho zingasebenzi ngendlela efaneleyo. Asivuni ngendlela efaneleyo, i-industry yethu ayisebenzi ngendlela efaneleyo, kubangela ukusilela kokudla bese sikuthenga ngaphandle kwelizwe ukudla lokhena kube sokukhwela kanjalo. Kanti ke njalo sibona njalo nje amafutha ezimoto ekhwela, sibona i-electricity ekhwela, lakho khona lokho kuyancedisa ukuthi intengo yokudla ikhwele siya phezulu. Ukuthi izigi izanceda kumbe isozincede kusesemasinyane, abaningi vele abakayithinta abakayibambi, kodwa yona yodwa isoze incede nxa ingancediswanga ngezinye izinto. Kodwa nxa ingaba lamandla, igcina amandla, iwalondoloze, ingancedisa ukuvimbela ukuthi ukudla kukhwele ngendlela esibona kusenzeka ngayo. Into eqakathekileyo ukuthi ukudla kungasilele elizweni. Ukuze kungasilele ukudla elizweni, ezomnotho kumele zisebenze ngendlela efaneleyo. Kumele i-agriculture, amasimu ethu avune ngendlela efaneleyo. Sibe lokudla okulutshwana esikuthola ngaphandle kwamazwe. Kwakhathesi kuyasilela ukudla, kufanelanga kusilele. Okwesibili, kumele imali yethu ibe lamandla, iqine ngendlela efaneleyo. Okwesithathu, kumele sibone ukuthi lokho okunye okudingakala ukuze sibe lokudla, okunjengo-electricity, amafutha ezimoto, akakhweli ngendlela ebanga ukuthi ukudla lakho kugcine kukhwela. Zonke zona lezo zinto zizadingeka ukuthi zibe khona. Industry yethu kayivuke iphile, izancedisa. Imali yethu iqine, kuzancedisa. Kanti ke lezi zinto ezifuqa intengo siya phezulu zingabi ngendlela ezingakhona.
Umnumzana Efihlela Ncube ingcwethi kwezenotho njalo ekhokhela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi, i-National Consumer Rights Association. Kulandela umbiko webandla le-Citizens Coalition for Change elisekela ozithi unobhala jikelele walo umnumzana Sengezo Chabangu ukuthi balungiselela inkulumo zokubumba uhulumende womanyano lebandla leZANU PF, sokuqhamuke imbono ehlukeneyo. Abanye besithi leli nyathelo alisoze lisebenze, kodwa abanye besithi uhulumende womanyano abedluleyo baletha inguquko elizweni. Umnumzana Chabangu utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi ngempela bayazilungiselela lezi nkulumo lanxa unobhala jikelele webandla leZANU PF umnumzana Obhethi Mpofu esithi kabazi lutho ngalolu daba, kodwa baza kwamukela ingqengubani ofuna ukuxoxisana labo. Ukucubungula lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomfundisi Siyaphambili Moyo wake waphatheka kunkulumo zokuxwayisa abezombusazwe endawonye lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, waye ngumgcinisihlalo ogatsha lwebandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa, onguye osungula lingxoxo.
Ungazama nje eZimbabwe ukuthi ukhulume ngenye indlela nge-opposition, uqala labo ababalandelayo. Ngiyabantilisiswa kobulala seHarare, ngithema ngiyireza le ndawo avele ngahlaba indaba enzima kakhulu ukuthi i-opposition ikhona. I-opposition ikhona, yebo, but 6 times the same opposition, although yayitshintsha amagama, ilokhu idliwa yiZANU, kodwa bayilandela abantu. Kuthi ungathi wena akuvuswe liyanentsha baze bethi ulejelathi wena, awubona ukuthi laba yibaqakathekileyo. Ma uba kuzwa ukuthi kanti ma beqakathekile njengoba sebedluze 6 times masihlanisa sibuyela back la kuthiwa kirayi, sithi kwenziwani ngabo? Bakholisa bazothela ilanga abantu be-opposition. Kunesayidi leyi bekubonayo khonokho eyabochabango isiqalileke yona manje kube iskima izama ukuthi la izenze ibe relevant. Uhlupho nje ngama-politician abawenza umbangazi ukuthi bagcina sebekhohlwa sebezendlela kubona. Kodwa ngalesi sikhathi ngathi amafitane ama-opposition akabi le direction oyendlela ekhanya ukuthi bafuna ukwenzani. And as I njoba ngithilo laba abanye babenakashana kulokhu besenza something, kodwa kungelanto ethintayo.
Mfundisi Moyo, singizwile lapha umnumzana Ndlovu uthinte umnumzana Chabangu, sixoxe laye kulo msakazo. esithi sebefuna ukuthi bekhulumisane lebandla lezanupf ukubunjwe uhulumende womanyana. Uboni kanjani lokho kungasebenza yini? Sikhangela ukuthi labo bangelinye icela isikho ukuthi babambene njenge-CCC.
Ya, sisakuzwa laloba nje kuseyiruma kodwa sisakuzwa kusese ngamahemhemo. Asazi ukuthi into ezaphumelela yini kumbe kuphuma kuye kumbe kuphuma kibo bonke sebexoxisene. Kodwa thina njengezamabandla esivele sihlala sikukhuthaza ukuthi ngani abantu bonke nje eZimbabwe jikelele badingana we sifike esigabeni sokuthi we find one another nxa sifuna ukuthi siphumelele kwezopolitiki ezigcina ziaffecta le economy. Akulamuntu ongakwenza eyedwa, sifisa nje ukuthi ngani abantu bonke nje bayabambana. Kodwa lanxa kuyikubambana ibe iliyana e very inclusive ekhangela umuntu wonke kungabi lehlekana kuphela ngoba lokhu kungagcina kubangela ukuthi engxenye kugcine kusiba lokuxabana okuqhubekela phambili. Sifisa nje ukuthi ngani abantu bayabambana genuinely okugoqela wonke umuntu ngoba vele leli lizwe alingeke lakhiwe umuntu oyi-one kodwa abantu bonke bangabambana okugenuine yikho esihlala sikukhulekela lesikukhuthazayo.
Mnumzana Ndlovu, ubona ingani uhulumende womanyano engasebenza kathesi?
Okuqakathekileyo vele elizweni nakuzo zonke izindawo ikuthi abantu bathole ukudla, bathole namathuba okuthi bazithuthukise. So ama-politicians e-Africa nama-politicians eZimbabwe umuntu maye afuna ukuthi achake avele andlela kuba selfish. So into eyodwa nje engasiza abantu politics, because i-politics yeZimbabwe isiza kakhulu ama-politicians. Kodwa i-politics engasiza abantu yiyo leyo ukuthi ama-politicians la abanjwa kotshaniswe ngomsila adonse esiya phambili wonke and khonokho kuza in the form of i-government of national unity. So ingasebenza umbuzo engilayo ukuthi bazoyivuma yini bangayimanipulate ukuthi basebenzele bona ngoba kama-politicians bakho vele ayibeki phansi iyo ndaba yokuthi bazicabangele bona ukuthi singayenza so sizatholani. Umuntu ukuthi bamcabange uprofessor Jonathan wakade ekhuluma kwenye ilokhu platform wathi yena eZimbabwe 75% you know, I mean scientists and researchers bazokunikeza inhambo wathi 75% of abantu beZimbabwe are not catered kuma-manifesto ama-politicians. Uma wabala deeply uzakuthola ukuthi abakho. So imagine ukuze bathole nje okuncane okuyizibucubuki kungayenziwa i-national unity kuba lokuthulanyana la bese begijima balungisela abantu abaphi izinto bagijime balime bagijime bathole lokulalokhuya. Kodwa ayisiyo i-ideal politics leyo asingabi yazi iliyana ngiyokukompromisa and ifanele ukuthi bekhona makuthi ngoba iyi-opposite yaleyo abathi uthelithebethebe abantu ngeshonayo kubila jeje which eyo vele selfish kakhulu ngoba maye kuthela khona phana ithebethebe yenula bangana aba-overseas abamsizayo ukuthi athole ukudla kwakhe abantu abakhe. Kodwa laba bathelele isebenzebe luntu lololo luyilo futhi olusuka lusikajayiva kumarali ligoka ama-t-shirt amahara lokuhlimi lokuzeni yabo kuphela abayitholayo from i-politics lokulandela ama-politicians. Yebo ingasebenza kancane noma njengayisiyo e-US idingayo mase sithi sajula mpela sifuna ukulungisayo.
Lo ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe oyengumgcini sihlalo ogatsha lwebandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa, obexoxa endawonye lomnumzana lo mfundisi Siyaphambili Moyo, owake waphatheka kunkulumo zokuxwayisa abezombusazwe bebelo. Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Kuhlandla lethu lendaba eziphathelane lenkohlakalo kuzwekazi le-Afrika namuhla sise Eswatini. Abesifazane abangena kunkulungwane lenkulungwane abasebenza kugatsha olukhiqiza amalembu kweleSwatini basebenzela esimeni esidabukisayo. Omunye wabo ngunkosazana Nelisiwe Dlamini, yena ongelamyeni njalo oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose amathathu 28 years. Basebenzela endaweni ezingahlanzekanga njalo bedonsa amahola amade kodwa beholiswa imali ephansi njalo bebandlululwa lokuxotshwa mahlayana emsebenzini. Izisebenzi lezi zithi ukusilela kwemithetho efaneleyo kanye lenkohlakalo kwenza amankampani abagqilaze. Okuningi asikuzweni kungxoxo esithunye kundaba esithunyelwe ngumusi nokukhanya musi kodwa ihumutshwe nguntungameli Nkomo weStudio 7.
Ixoku labesifazana abasebenza kunkampani yamalembu eNew Life Garments limi phandle kwalifekitali eMatsapa. Babambe incwadi zokuxotshwa umsebenzi ngokudana okukhulu. Bathi bafuna ukukhuluma lomqhatshi wabo. Unelisiwe Dlamini ngomunye wabantu laba.
Ayikho into afanele ngcono njengalokapalela.
We are fed up.
We are
human beings.
Ashishile ke make lo.
We deserve to be
treated fairly.
What kind of an employment
is this?
We work in the most difficult conditions for long hours. Can you believe that we have to fetch water in a bucket when we use the bathroom? Not only do we dispose of everything in the bathroom in one bucket, we work hard.
Amalembu athengiswa ngele eSwatini kwamanye amazwe afana leSouth Africa, iMelika leBhilithane ngomnyaka abiza izigidi ezingamachumi amabili i-$20 million. Kodwa ngaphandle kokucwebezela esikubonayo kwezokuceca, sokuvela iqiniso elidanisayo lezisebenzi ezithunga izigqoko ezithi zisebenza endaweni ezingaphephanga futhi ezingahlanzekanga zihola imali ephansi kwaleyo ephoqwa ngumthetho njalo zisebenze okwamahola aphezulu kwalithumi lambili ngelanga i-12 hours ngaphandle kwempatalo engeziweyo i-overtime. Owesifazana onakekela abantwabakhe abathathu eyedwa ngaphandle komyeni uphindile Dlamini usebenzele inkampani ye-Fashion International okweminyaka engamashumi phose amabili 19 years. Uthi okwesikhathi eside iholo lakhe lidlalela ndawonye khona athi kwenza impilo yakhe ibe nzima.
Sikulwile loko iminyaka njengoba ngisho nje ngithi
we have raised concerns over ukukhulumisa kusicela kusimaholo efu abe la ngcono
but akusabe kwasisida lo
sikhanza
ukuthi instead siyaqhubeka sithola lokungasikona okwanele thine sinema-challenges okubambana kukhanza ukuthi abakhoni ukuthi bafunde esikolo abasisenze because imali le ngiyikhipha hawo imali lokhanda ukuthi ayikapheleni noma ayisakhona umfana ukuthi imfikise to the high school noma ayiqede high school akasakhona ukuthi angaya kuma college nakuma university.
Izisebenzi zogatsha lwamalembu sezike zakhalala umsebenzi zatshengisela emigwaqweni eminyakeni embalwa edluleyo. Ngo-2019 zikhala leyo msebenzi phose okwenyanga zifuna ukukhwezelwa iholo lokuthi zisebenze endaweni ezilungileyo. Ngo-2021 zakhalala njalo umsebenzi futhi zikhonona ngokuhlukuluzwa lokubandlululwa emsebenzini. Ukukhalala umsebenzi lokhu kuveze ukuzimisela kwezisebenzi lezi ukulwela amalungelo azo lanxa nje abaqhatshi bezethusela futhi bezihlukuluza. Kodwa ababodwa kulumzabalazo. Inhlanganiso ezimela izisebenzi lazo zidlala indima enkulu. Umnumzana Wanda Mkhonza ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Amalgamated Trade Union of Swaziland i-ATUSWA yona emela izisebenzi zamankampani akhiqiza amalembu ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili i-22,000 kanye lezamanye amafekitali. Umkhonza uthi
we need a fair ground.
Sifuna amalungelo esebenza ahlonitshwe futhi abantu bevunyelwa ukukhalala umsebenzi bedinga iholo eliphezulu. Ngakho sikhuthaza ukuthi kukhethwe iqula elibhekane lokuxoxisana lezisebenzi kugatsha lukahulumende olubona ngendaba zezisebenzi. Labo abakhona abasekela uhulumende bayehluleka ukusimela njengezisebenzi. Asakheni inkundla ezahlanganisa izisebenzi, abaqhatshi kanye lohulumende onguye omele abone ukuthi imithetho iyalandelwa ukuze amalungelo ezisebenzi alondolozwe ngokugcweleyo.
Iziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngendaba zezisebenzi zalile ukukhuluma ngalolu daba. Lanxa kunjalo, ugatsha lukahulumende olungumlamlankunzi phakathi kwabaqhatshi lohulumende olwe Conciliation Mediation Arbitration Commission ludlala indima enkulu nxa kulokuxabana phakathi kwezisebenzi labaqhatshi kanye lokubona ukuthi imithetho evikela izisebenzi iyalandelwa. Lolu daba lulotshwe intathelizindaba yeVoice of America uNokukhanya Musi esemaTsapa eSwatini lwahumutshwa yimi uNtungamile Nkomo weVOA Studio 7.
Kweziphathelane leMelika. Kukhetho lokudinga umongameli welemelika phakathi kukamongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump kuzavota abadabuka kuzwekazi le-Asia abayizigidi ezimbili kulalabo amavota kukhetho olwenziwa kwiminyaka emine esanda kwedlula, kutsho uphenyo lwePew Research Center. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stains ulowe udaba olwethulwa yimi uChris Gande oluveza ukuba abadabuka kwele Asia baqhuba njani umkhankaso wokhetho. Abadabuka kwele Asia behlala kwele Melika yibo abalenani elikhuphuka ngesiqubu, kuveza ucwaningo lwePew Research Institute oluthi kodwa kabavoti ngendlela efanayo. Unkosikazi Christine Chen ngumqondisi wenhlanganiso yezizalwane zezwekazi le-Asia engasekeli hlangothi e-Asian Pacific Islander American Vote usipha umbono wakhe.
So typically, typically Indians and Japanese Americans.
Njengenhlala yenza abadabuka kwele India lakwele Japan yibo abasekela ibandla lama-Democrats ngobuningi, ukuthi abe-Vietnam basekela abebandla lama-Republican. Okwakhathesi abadabuka kwele China sebeguquke bazimela ngemva kokutshengisa usekelo kuma-Democrat. Lokho kutsho ukuthi amabandla ezombusazwe awangeni ebantwini bebatshela ngenhlelo zabo.
What their campaign actually stands for.
Unkosikazi Michelle Steele udabuka kwele South Korea kodwa wakhulela kwele Japan. Ulilunga ledale leCongress emele ibandla lama-Republicans esigabeni seCalifornia edolobheni le-Orange County. Kesizwe imbono yakhe.
You just go out there.
Iyahamba nje emphakathini ukukhulumisana loZulu ngendlela ezehlukeneyo. Njengokuthi kwabadabuka kwele Vietnam ngathenga izigqoko zabo ezinhlanu ngazigqoka. Nxa ngiya kwabe-Philippines ngigqoka impahla zabo ezohlobo lwesari.
You are one of them.
Ustil uthi yena labanye bakhe baqoqoda emizini efika inkulungwane phose ezingamakhulu amabili kuminyaka emibili edluleyo bedinga amavoti.
That's the way.
Iyo indlela yokufinyelela abadabuka kuzwekazi le-Asia. Kuyafana, uyazi. Esiqintini sami, sonke sikhuluma indimi ezehlukeneyo.
Umkhankaso wokungena ezindlini uqakathekile kwabadabuka kuzwekazi le-Asia, iningi labo abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini bavota ngeposo ngomnyaka ka-2020, kutsho uChen.
It's because when you have a mail-in ballot, you can sit.
Iyo indlela yokufinyelela abadabuka kuzwekazi le-Asia. Kuyafana, uyazi. Esiqintini sami, sonke sikhuluma indimi ezehlukeneyo.
Not be under pressure to be able to figure out who you're going to vote for.
Unkosikazi Grace Meng, lilunga ledale le-Congress engowebandla lama-Democrats, omela isiqinti se-Queens esigabeni se-New York.
Well, I think there's been an increased sense of urgency.
Kusho ukuthi nxa uvota ngeposo, ungahlala etafuleni lakho emkulwini, uxoxe lomndeni nabangani nabancintisayo, wenelise ukuhumutshelwa indimi, wenelise ukubakwazi ukuthi uzavotela bani.
The other side is catching on, and we need to make sure that we're doing that outreach.
Unkosikazi Sandra Choi, umqondisi wenhlanganiso ye MINCOM Center for Community Action. Ngesizwe imbono yakhe.
Mayuyu isikhathi sesiphelile. Igama ngu Chris Gande asidibaneni njalo kusasa isikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.